inhlelo zikahulumende ofanayo isineleli no ekungayi yizo ezidala ukuthi ilizwe libe nalokhu ngesilungisa sithi human secretary kwathiwa impahlalize kube siyazenzela ngoba sesithenga yonke into phandle kwelizwe sizithenge lezibhodoni ezezokuvungula esithi ngama-toothpick so imali yonke iforex yonke iphelele ekuthengeni izinto kwamanye amazwe alubana lapha kuyasetshenzwa kuyalinywa kuyile manufacturing kwenziwe yonke into esithi i-value addition ukuthi kungakho kuthathwa nginotho yelizwe ezenziwayo zihanjiswe zingazange ziprocesswe yikho kwenza ukuthi kungabi le mali ngalokho kube kuguqulwa kuthiwa i-currency eshintsha ama-policy rate i-lending rate yokutheni sokuvalwa amabhenki kathi akusoke kushintshe lokhu inguquko izakuza ngaphandle kokuba sekufakwe imigomo yezenotho ezavuselela ukuthi okokuqala abantu babuyele emsebenzini lokho kukuthi sonke sesisebenza ukuzama ukuvuka sizisebenza kusiza indawo ngoba sitholile ukuthi kwenzeni njani
yiziphi lezi nhlelo uhulumende angazisungula ukuthi kube nomahluko umnotho welizwe ukhuphuke
angithi okokuqala singalibali ukuthi okwenza abantu bangasebenzi uhulumende wafaka umthetho awubuyela embalini sisakuwa 1990 efaka umthetho we-SARS owavala ama-factors sithi njengoba wafaka umthetho wabulala i-production wangenisa impahla elizweni ngapha thina sesihlule ukuthi sakhezise kulokuthi ilethe imitshina yokuthi sisebenzise yikho sithi akufakeleke imithetho ezakhulisa lokhu esikuthi i-local production lapho engivela khona njengomuntu obesebenza nabasebenzi sithi thina imali iphuka ezithukuthini zabantu ile nxa abantu bengekho emsebenzini akukho ongakwenza ngazi ukuthi yeni i-economikini
uthe ibandla lakho likhuthaza ukuthi abantu bezithuthukise elithi ngumqondo ogcwele kugwalo lwe-Matabeleland and Freedom Charter
i-self-determination ilungelo lokuthi abantu baziphathe the self-government ilungelo labantu lokuthi bazibuse bazilawule balawule le notho yabo asithi thina abantu babaphume uhulumende angenzi lutho hathi sithi thina abantu bababumbe uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo badinga ukuthola izindlu badinga amanzi ahlanzekileyo badinga amadlelo lemithi yezifuyo zabo badinga ukudibhisa kulokho yikho kumele bakwenze ngoba amandla ombuso akuzulwa okusibuleleyo elizweni okwamanje yikuthi konke lokhu okwenzakalayo akwenziwa kukhangelwe impilo kazulu kukhangele nje ihlekanyana labantu elizuzayo ngaleso sizatho sithi hhayi abantu sokumele bazibambele bona ngoba bangakwenza lokhu bangahlali bekhala lokho besithi lokhu sekwenziwe lokhu sekwenziwe lokhu uhulumende okhona uyakhushwa ngabantu and njengesistem alliance sithi hayi njani kayikhona
lingabe lisitho ukuthi ngokuvota la kumbe kukhona okunye
indlela ziningi abantu abangathola ngazo abakufunayo eyekuvota yiyo enhle kakhulu ngoba lo mhlaba uza kubona ukuthi abantu ngokuvota besithi nxa lolo khetho lukhululekile into engazange sibelayo kuleli lizwe kodwa kuzakhomba ukuthi hayi abantu bebefuna ukuthi lokhu kwenziwe ngale ndlela nxa ekhona obenqabelayo lapho umhlaba uzabe kubonile kodwa-ke abantu abalifiso sokufeza abafisa ukukufeza ndlela eziningi lokuya nje ezinkantolo baye ukuthi lokhu nalokhu sifisa kube abantu balelungelo nalokhu ngesilungu phecelezi esithi i-advocacy inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze kuqoqoza isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswele asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yilona lizwi lethu sikhulume ngazwi linye ngoba isikhathi sitshayile bantu bakithi.